Umkhuhlane we-COVID lapha engikhona eGeorgia lakho lapha uyamemetheka njenga kwezinye indawo kwamanye ama-states ikakhulu lo okuthiwa yi-Delta. Ngingazi ukuthi kunganani, but hayi ngokutsho kwabaziyo bathi uyakhwela uyaphambili.
Ubufakazi obukhona bukhomba ukuthi abantu abangakahlatshwa yibo ababanjwa yilomkhuhlane kakhulu kulezinsuku, njalo yibo abafa ngobunengi. Kodwa lanxa kunjalo, abantu abanengi lokhe bengafuni ukuhlatshwa. Ukhona ngapho bayahlatshwa yini abantu kumbe elabo lokhe besala?
Lapha eGeorgia abanye bayavuma njengathi savunywa ukuhlatshwa, kodwa iningi labantu bayala. Ungakhangela okuvela kuhulumende bathi iGeorgia ingunumber 50 sedlula i-Alabama nje kuphela, okusho ukuthi sivele singaphansi. Iningi lakhona ungathi hatshi abafuni.
Indlela zokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane zona ezifana lokugqoka amamaski lokuqhelelana nje, into ezinjalo bayazilandela yini kumbe lazo bazitshaya indiva nje?
Nxa uhamba lapha iningi labantu uyabona ukuthi awasagqoki amamaski, njengoba uhulumende wathi nxa usuhlatshwe kabili usuvunyelwe ukuthi ungagqoki imaski. Manje iningi siyakwazi abahlatshwanga, kodwa iningi elisemgwaqweni abagqoka amamaski.